uhulumende yeyo nxa kuthiwa khona nguye bekwenzile kambe wasesenza njani kade kulecebo bani imibuzo eminengi ngali ndaba leyi isisihlupha sicela ukuthi sitshelwe iqiniso nguye yena omele sikhulule ukuze sibone ukuthi kanti izigangi lezi kuyini okwenzakeleyo kube sokusiba lama-benefits of doubt ukuthi khona abantu ukudemonstrate-a kwabo amadokotela kumbe yikho okuningi okwenze waze warelizwa lumuntu kwi-captivity yakhe kade ekhethiwe khona kumbe isizwe sonke njengoba sizokhala lamanye amazwe yikho kubangele lokho yini egciniwe yini utshayiwe yini lumuntu lowo sisadinga iqiniso nathi ukuthi sibe kwazi ukuthi beku-torturing ebehleze endlini esidla ukudla okukakani kuphekwe njani
nxa kuyukuthi ngempela wayethunjiwe kumbe wahlukuluswa ubona ingani engabe khona amanxeba acathileyo bayenelisa ukukwenza lokho
ye lokhana bayenelisa okokuthi lathi singangenela thina esaretayayo singangenela ngoba besingekho ku-ami kuphela but kuyi-intelligence ye-ami besikhona ngoba vele iziprayivele kutrenile lokho kodwa kumele sidinga indindinya kube labodokotela bamanye amazwe abangakhangela ubabalo ukuthi khona esitela iqiniso esikhulule singaze sabelokhu sikhombelana ngeminwe sithi ngabantu bakahulumende hayi kule fedi lendi kulo muntu obhadala abantu imali wabagcina kuma-safe house lona lokuthiwa kulama-safe house baze bamkhulula lowo muntu ngoba u-etizama wahamba ngendlela enje kuze abantu bazengebephume bayademonstrate-a ngendlela enzwe ngamadokotela lawo kathesi abantu bafile ezibhedlela lapho bengakhangelwa ngodokotela bekustrike amanesi angeke benike umuntu umbheda ukuthi khona ngahlala insuku ezithile eselashwa nxa kuyizigange ezikahulumende aze phume egcekeni kuthiwe ukuthi ngosibani nxa kuyukuthi yizigange nje kuphela ezikwenzileyo zisenzela ukungcolisa uhulumende kumbe ukungcolisa isizwe akuphume sobala lokakhokhelele ebezilwe ngaphi yikho sifuna ukuthi sibe kwazi.